benganamasiba
we senziwe manje
yena baba mkhulu babelo bola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke namhla sixoxa ngokudliswa kwabesilisa ngamakhosikazi abo kambe kwenzakala lokhu na kumbe inganekwane nje ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele unkosikazi Siphiwe Mafusithole umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya kanye lomnumzana Dennis Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu umankonjeni uthi usiko lwakhe kaluvumi ukuba badlise amadoda
kithi amanguni hayi asidlisi kuyazila asiyidlisi indoda indoda siyidlisa ngobuhle bethu langemzimba yethu sisesaba futhi ngoba kwakungabantu besikhosini ukuthi ukufelwa ngumntu nomuntu belichade lonke kwakungasilethela isinyama
kodwa umankonjeni uthi bakhona abesifazana abadlisa amadoda
ngempela ayadliswa sibili baningi abantu abawadlisayo njalo zikhona ezinye imihlobo evele kulisiko layo futhi ma intombazane siyakwendiswa iyahlivele iphiwe imininingana yokufika ivele ihli ilungise iqinise umuzwa ekuphileni eqinisweni sibili le mathoyilethi ekhaya lapha besithi masingene erenkini longakufundiswanga kwabo lokungasisiko la kwabo ubefica ogogo behlezi esambuzini laphana bekubuza ukuthi kakuhluphi yini awufuni ngugavele okuncinyane uhambe uyemdlisa othathekile bathenge okunye bezithengela impuphu njengelalutho kodwa ngokuthi engqondweni la uyabe usulethemba uyafika kwenza egumeni kube ngcono uze kuthiwa kuyasebenza okunye njalo engxenye kuyasebenza mna ngithengisenda ugogo wami umakhumalo wavela wangitshela ukuthi hhayi ngesiko lakithi asikwenzi kayisikho kwakwe ngakho ngithe loba ngihlangana lakho kwabanye loba ngikuzwa angisazange ngikulalele kumbe ngikuthande ngoba ngizitshelile ukuthi hhayi asikho kwesiko lakwethu kodwa bengihlangana lakho kakhulu omama bekhuluma ngakho kodwa iningi babe bedubekile ubobaba bengahluphi vele ngxaka yikho lindaba yokudlisa
lokhu kusekelwa umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya ohlala edaluka elopane
siyadinga okwesiqiniseko okokuthi kathe sinxa ungabuza umuntu uyabumbona ekuhlaleni kwakhe ukuthi ubephila engaluphuhlobo kodwa ubone ngemva kwesikhathi setshintshile kuyalandelela khona ukuthi ibala lelelo litholakale kumbe inkulumo leyo ibe khona siyingunguza kodwa ayitholakali iphile ukuthi naye ubani siwadliswa wayenganjana lona umuntu okwalesi sigaba hhayi sephila kanzima yikho-ke hhayi kuyaqiniseka sikuthi kusakhona kusaphila ukuthi abantu bayadliswa
umnumzana Dennis Ngwenya uthi kulabo sifazana abadlisa amadoda
amadoda amaningi ayadliswa sibili ngoba omama babelikholelwa ekuthini nxa bengadinga imithi yokudlisa amadoda amadoda azantshintsha evuma ukulandela intando yabo abaningi omama benziwa ukuthi babefuna ukucontrola ama-resources abo baba ngenxa kuyimali then abanye abadlisa amadoda besithi bafuna ukuthi amadoda bengabi bona abanye abafazi engazakhombisa nxa engaphuma endlini then abanye nje abadlisa amadoda umuntu esithi ufuna ukuthi indoda iyenze intando yakhe ngoba omama laba kwesinye isikhathi babeyobuye vele ezokwenda engalandanga kuzokwakha
kodwa baba Ngwenya kuyasebenza yini konke khonokho
bakhona zinto abanye baba ukuthi uyabumazi wena esesewumuntu ophilayo uhle kuhle sibili ngesikhathi sakhe ngxa engakathathi mhlawumbe ebesithathe omunye umama usunazela i-change of behaviour uthole ukuthi umuntu kasengelwana ongawumazi wena kumbe mhlawumbe sengani selobuthutha kukhulu kakhulu usephonge uhlale senza intando yomama lo kumbe kwesinye isikhathi uthole ukuthi anqaye phakathi kwemihlangano uthole umama sengiyokhwaza ethi ngakhwaza ubaba babethuke ayehlale khona ningathi konke kukhanake kukutshengisa khona ukuthi hhayi kusho ukuthi imithi le iyabe isebenza
siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besixoxa lo nkosikazi Siphiwe Mafusithole umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya lomnumzana Dennis Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo olivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
benganamasiko
senziwe manje
lo baba mkhulu babelobola.